sijonge ukuba sisebenzelana namabandla wonke jikelele eZimbabwe, amabandla ama-church, ikanti njalo besikhangelele ngalabo abomdabu, ama-traditional healers, sikhangelele labo ezinye inkolo, abezi-Muslim namaHindu, ukuthi sihlanganelane labo ukukhankasela ukuthi uZulu wonke jikelele ahambe ayethola injection, i-vaccination, ukwenzela ukuthi azivikele kulo mkhuhlane we-COVID-19. Besise Plum Tree, njalo besise Chinoyi, njalo besise kule team ebise Chirumanzi eGweru, ikanti njalo kusasa babese Gwanda, abane njalo bese Hurungwe, abane njalo beqhubeka besiye eMasvingo ngoba sizama ukukhankasa ilizwe lonke.
Kuyini okwenze lasukuma lenza lomkhankaso?
Sinazelela ukuthi iZimbabwe ikhanya sekulodubo ukuthi sithole i-head immunity, ukuthi kuhlatshwe abantu laba yi-10 million. Ngakho thina njengebandla besifuna ukukhankasa, sizama ukuthola engxenye, xa singathola i-2 million ube 2.5 million, ibe yiyo i-contribution evela ema-church ukwenzela ukuthi kutholakale i-head immunity. Sisebenza sichasane le-Ministry of Health ukwenzela ukuthi sithole abantu, bathole indawo lapho abangahlatshwa khona, ngoba sibe sesaba ukuthi singakhankasa kakhulu kugcwale abantu kodwa injections zibe zinlutshwane. Kodwa i-Ministry of Health isebenza layo ngoba khona injections lama-vaccine akhona sokumelela abantu. Ngakho sisebenza labo ukwenzela ukuthi silayele abantu ukuthi abasesigabeni esinje hambani endaweni enje, abasesigabeni esinje hambani endaweni enje, liyehlatshwa. Siyathemba ukuthi kusiyaphela uJanuwari, siyabe sesifumene inani leli ebesilikhangelele le 2 million kube i-contribution ye-church.
Lapha liqhuba imikhankaso yini, liqhuba njani? Kulokwenza lezokholo kumbe likhuluma nje?
Abe-Ministry of Health babuya bezokhuluma ngokuthi nxa sikhangelele indaba le-vaccine, siyikhangelela esingathi nge-scientific kumbe nge-medical side, kuyini i-vaccine yenzani, inceda njani emzimbeni, njalo siyakwazi ukuthi ebulenjini lapha sokube le ndaba eziningi ezethusa abantu. Ngakho-ke siyabe sizikhangele njalo kuphendulwa zonezi izinto, imibuzo abantu abalayo ukuthi kambe ama-vaccine lawo esilawa avele e-China afana nalamanye ahlala isikhathi eside, kulabantu ababesithi ungahlaba uyakufa after 2 years, kuliqiniso yini konke khonokho? Siyabe kulungiswe ngabodokotela ababungcitshi ngali ndaba. Ikanti njalo silungisile futhi iphepha elikhulumisana labezenkolo kule mbuzo eminingi ebuzwa ngabantu abasesikristwini kumbe esimuslim bekwezinye inkolonkolo abantu abalazo eziphendulwayo njalo khonapho zingcitshi. Sizathola-ke abantu abazasikhankasela emabandleni bebaphendula imibuzo abantu ababelayo, kodwa bebakhuthaza-ke ukuthi behlatshwe.
Ngeviki ezayo liyabe lingaphi, njalo abantu bazi njani ukuthi liyeza?
Ngeviki ezayo ngathi kuzaba lento eqakathekileyo esithi yi-launch. Njalo-ke phakathi kweviki ama-teams ethu azabe seGwanda, abanye bazaba eMtare, abanye bazaba eChegutu, abanye njalo bazabe beseBytebridge. Indawo ezehlukeneyo lapho kuyabe kunabantu abakhankasayo.